Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
ukuqhakathekele ukuthi wonke umuntu osemkhangasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti umuntu sibe labantu abaningi abangene umuntu abangena kumkhangaso into edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele
Loke lusemlonyeni yabanengi udaba lokungena kukaMnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso okhetho lokudinga umongameli.
Ngibona njengani nxa kuyukuthi uhulumende kazamanga iqhinga lokuthi avuselele i-economy akuboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela leyo.
Kambe kukhona na uhulumende wezanu PF angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Luqhubeka lusekudweni udaba lokungena kukaMnumzana Nkosana Moyo kumncintiswano wokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo abanye besithi uza kwenza umongameli Robert Mugabe anqobe kalula ngoba esithi ibandla lakhe le-Alliance for the People's Agenda kalisoze lingene kumanyano wamabandla aphikisayo. Kodwa abanye bathi umoyo ulelungelo lokuncintisa engekho kumanyano lo. Kambe uzaba lomthelela bani kulolukhetho umoyo. Siqhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona mina kakudinge bani ukuthi athi umuntu osengene kumkhankaso ukuba umkhokheli welizwe ulenjongo enhle kumbe injongo embi. Okuqakathekile ukuthi wonke umuntu osemkhankasweni aqinise ukuthi yena uzathola amavoti. Umuntu sibe labantu abaningi abangena kumkhankaso kuyinto edingakalayo njalo efanele abantu beZimbabwe bayamukele. Ngendlela yokuthi kwenza ukuthi lanxa sesiya kukhetho lwezilalo lo luka-2018 kuyabe sekulabantu abaningi abaziwayo ngabantu njalo abayezihlelo ezike zaphiwe ebantwini. Ngibonani lokho kungasiza. Kodwa umbuzo wokuthi umoyo uzaphumelela yini ngomunye lo tshileyo lokuthi ufanele avunyelwe yini ukungena emkhankasweni kumbe angangeni. Mina ngibona ufanele siwamukele ngoba isikelo sombuso seZimbabwe sivumele wonke umuntu nje osedlula iminyaka ethize ukuthi angena emkhankasweni lowo agcindise laye.
Alubana ukhetho luthe lwenziwa ibandla leMDC lenze umanyano walo ubaba uNkosana Moyo eyedwa umama Mjuru eyedwa la kumbe lo manyano wakhe ubona ibandla leZANU PF nxa lokunqoba lisenelisa na ukuthola isilinganiso esidingwayo kumbe singagcina sisiya kuRunoff
ukukhonoko kungabangela ukuthi iZANU PF mhlawumbe lonye abantu abakuMDC akade bengavotele MDC basine bevotele abanye laba bangaphandle. Kodwa akula indlela esingazi ngayo ukuthi yena uNkosana Moyo angabe elabantu abanekungakanani abangamvotela.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili njalo ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende weZANU PF usephelelwe ngamaqhinga okuhlenga uZulu ebunzimeni abhekane labo. Kuvamile ukuthi nxa sokuyiwa kukhetho uhulumende asungule inhlelo zokukhohlisa uZulu abanye begcine sebekhohlwa ngenhlupho ezivele zikhona. Kusiyafika ukhetho lomnyaka ozayo kambe umnotho ungaba usukusimo bani. Sixhume ingcwethi uMnumzana Masimba Kuchera.
Siyabona ukuthi uhulumende kathesi
uzama amaqhinga wonke awukuthi i-economy ivuke kodwa ngibona ukuthi uzama ngamandla wonke angibona ukuthi uzama ukhulumende ngendlela esingathi sebakhangela ukuthi bayenze ngoba ngibona njengani kulokuchabana okukhona kuhulumende okwenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele zihambe ngayo khathesi indaba ezokuxabana ezama-factions wena njengani zenza ukuthi into zingahambi ngendlela okumele sibone ngakho i-economy ivuka
siyafika kukhetho lomnyaka ozayo ubona umnotho welizwe uminjani
nxa sikhangele iZimbabwe uyahlupha ukuthi sikhangele izingathi owedlula inyanga ezintathu kumbe inyanga ezinhlanu kodwa ngibona njengani nxa kuyikuthi uhulumende kazamanga iqhinga elokuthi avuselele i-economy angiboni sifika kukhetho elizayo into zilokhe zime ngendlela le so uhulumende kumele azame sibili amaqhinga okuthi i-economy ivuke ngoba ngibona njengani abantu makhaza bazaba lokukhonona okuningi
umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ngilifake kancane ezandleni zika Mthembo Sthembayo uGibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amen bibaba silale mawen bibaba silale mawen.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke lamhla sikhuluma ngokwetheza abantwana inkanda. Kambe kusayenziwa yini kumbe kakusayenziwa? Ngilendlela ngoba lapha ngilo mnumzana Robson Mwale ukhona ngale ke eJohannesburg. Impinde kube lo mama unkosikazi sakhile liline ngumadube udabuka phela khona ngale kwele Zimbabwe. Ye ngiyakubingelela Mwale kunjani?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Hayi siphile kakhulu. Madube utshona njani Ntombendala?
Yeah, tshona ngitshona njani Dube.
Hayi sithona kahle. So ngihle ngiqalise ngawe Madube. Abantu bamazweni lapha belenza njani ukuze uthi umntwana ozokuthiwa uyethiswa inkathi?
Abamiyami bayekile. Abami wami ngamiyekile azange impilo problem la. Kwazabe kathi su right kaza kanihluphi. Kodwa ngiyambona abanye bebahambise ema-churchi, abanye bebahambise abantwini abenza okwesintu bethiswe. Njalo ngokuhlukene sokusika ngokuthi umuntu ukholelwa ngapi
baba Mwale
wami ngahamba la e-church yethu wakhulekelwa waba right
ye so ke baba Mwale uyazwela lapha uyakhuluma umama Madube ye akujula ukuthi kuhanjiswa njani khonokho
kuthi ukuthi siphila ngokuhlukana njengoba uyazi lawa baba Dube kulabantu abalokholo lesikristu abahambayo emasontweni bethi kona abantwana kabayetheswa kodwa ke abami mina ngiyabethesa ngoba ubaba musaphila ukhona eZimbabwe uyangithumezela into zakhona engitshela ukuthi kwenziwa njani bese ngilungisa-ke into zakhona bonke abantwana bami nginabantwana ababili lana egoli bonke ngabethesa ngezihlahla ezabuya ekhaya
ye abantu yazizela Madube bakhona abakwenzayo sibili kukhanya kuyabasebenzela kodwa nxa zokuthunyezwa kumbe kuthunyezwa ngeposti kumbe ngani uzasitshela ubaba Mwale but nxa ukuthi kudlule ezandleni zabantu abaningi kawuthundubali yini Madube khonoko
kuzile ezandleni zabantu abaningi mina ikho embone ngani kungaba le problem bele risk yomntwana ngoba uyabungasakwazi ukuthi owesibili owesithathu okubambileyo yena uyabe kubambe kwakwenza so ufuna ukuthi kumbena nxa ukuthi kuyathunyezwa njengobe sisho Mwale kuthunyezwa emntwini oyi-one kusiso uzofika kuye kuyabe kuhambe lo muntu oyi-one kungazange kungena ezandleni eziningi ye abanye sibili isiko basalenza bayenza khonokho akusho umntwana uyatakwa kusho inkanda le khaya mina lami lapho enzaka khona ngiyakwazi ukuthi abadala abaningi bayakwenza bayataka inkanda so kusiya nje ukuthi kathesi abantu sesiyasitshintsha sebantu sebeguquka sebesenza into ezikhona thi sezisikhiwe ukuthi awe abakhulekelwa abayenziweni abanye abantwana vele abayenziwa lutho uyakhulabe ngumntwana orayithu njengenziwayo wese uyabe njengathi siyabe sikhatshana le khaya uyabe ungakwazi ukuthi uzakwenza njani iy'hlalo zankolo uzazibona ngaphi uye kubani so ugcine uyekele umntwana azikhulele njalo engabi le problem abami abala problem banjalo nje azange bayenziwe lutho ngabahambise echurch lapho esikhonza khona ebrotherini bafaka kuphela izandla kwaba yikho azange banikwe lutho kumbe amanzi kumbili bafaka isandla bakhulekelwa waba right
nanti udaba khonapho bamwale ngoba nxa ukuthi izihlahla lezi zingadlula ezandleni eziningi akuhluphi yini Mwale
kuyahlupha ama zidlule ezandleni eziningi kodwa ke mina kwakwenzeka ukuthi kona kuba nomunye ngoba ngilomfo wethu ngilabodadewethu abangapha egoli ma omunye wabo ehambile ekhaya mase kuyikuthi vele ngiyazi ukuthi kona unkosikazi wami sezothola umntwana uyangiphathela-ke lezo zinto zize lo munye wasemndenini kasikho ukuthi zabe siza labo malayitsha noma ukuphathisa kwezinye indawo
Matube, anti uyabona ukuthi kuyabanjwa ngonanzelelo kukhanya kulungile phela lokho
ya isiko lona dube sibili ngokukhuluma isiqiniso isiko vele asingeke silibalekile njalo asingeke siliblame lisiko lathi esikhule sikwazi likhona lisenziwa njalo siphila lalo ensikwini noma singaze sithi siyasonta still isiko is part of our impilo esiphila kizo so ukutaka sibili abantu bayabataka abantu ababo batakwe sibili babe right kodwa abaye nganizothiwa umuntu ufice sedaka umntwana ngento zezenyamazana zemakhaya umntwana wangkhona ayozothiwa ngongatshaywa hhayi uzothiwa lo uzaphata kwakhona ugogo wamtaka wathi vele angatshaywa kumbe lingambone sesithi limbisele kuye kutaka kungendlela eziningi dube kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right abe ngumntwana ongahluphiwe kube yibona kuthiwa uyabe takwe ungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingambone nje abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo wathi if ugogo wangkhona angadlula umntwana sale sesiba le-problem kuyukuthi yena uma mtaka ngiyothi lingambone sesibanje kumele limbise kumbe kumele kuthi yikho khonapho okuhlupha khona otherwise abadala vele abakudala bayakwazi njengoma walesitsho manje sithathe ekhaya abadaleni bayakwazi ukuthi kukhona okwakungataka abantwana kukhona okusetshenziswa ukutaka abantwana kwenza ukuthi umntwana sasangavuke kuhlupha
baba mwali akuhluphi yini
kuyahlupha
hhayi ke zulukandaba lamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo Oliver lelisemoyeni ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilale
siyabonga Jahala kodube uGibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizweke uhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo POY ongumculi womdumo wehip hop odumayo kobulawayo Iyazi sengiqala ukuhlangana labasakhulayo abaningi abathakazela impilo zabantu abalwa impi yenkululeko. Ngeviki edlule bengixoxa lo Stevens Vanda ongusakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo njalo okhangelela ukhipha ibhuku lakhe elingaphansi kwesihloko esithi Dear Comrade Tongogara. UPOY laye usekhipha ingoma entsha edumayo ebulenjini engaphansi kwesihloko esithi Chinks. Njengoba sibhekane le nkinga esijiyeneyo njengentsha, nxa sesilinganise ngenkinga ezahlanganwa labo Comrade Chinks, ngifuna ukuza ukuthi kuyini okwenza ukuthi abatsha abafana lo POY bathakazelele impilo zabantu abalwa impi yenkululeko.
POY mfana kithi ngiyakwamukela kuhlelo njani mfana?
Siyaphila sikhonapha kubulawayo ziyakhipha la
ungakaqali lokuntshela ngamafishane mayelana ngale ngoma yakho awungitshele ngokubona kwakho thina njengentsha kumele sithathe izifundo ezinjani nxa sesicabanga ngempilo zabantu abafana lo Comrade Chinks
ye vele mina ngathi vele from kudala sisakhula laphana besilalela ingoma zika Chinks isikhula laphana besitela ama-stories ukuthi abantu laba ngibo abayenza ukuthi abantu bathi hhayi lokhu i-operation eyenzwa ngama-colonialist asisayifuni mina because I'm a musician and labo abantu laba umuntu onjengo-Chinks what inspired me more and made me interested in following in their footsteps in that abantu laba makusabele ngiyekho abantu abahlabelayo abantu abahamba empini bayalwa ngale lama-key-one engasuze behambe bedwa without that moral boost that push that drive ukuthi behambe lelo izwe leli ukuthi libe free even like emasikeni abantu abamnyama vele makuthiwa siyahamba empini laphana abantu bebeyahlabela first to get a spirit into the mouth so abantu abanjengabo-Chinks they were more like ama-motivators they were very big motivators
Awungitshele-ke lapho ubheka impilo ka-Comrade Chinks ungathi usudabuke ngemfundo ezinjani ezikusiza wena njengentsha empilweni yakho
mina ngokubona kwami uChinks was someone who was very ngathi ibala lokuthi ebe persistent into kade engayithatha kuye is whatever you do especially in music because thina siku music vele. If you are music, you have to be persistent.
Hayi mfana ngiyakuzwa kahle. Right, so POY sengiyakucela kanye mfana ukuthi uhlabela ingoma yakho kancane ukuthi abalaleli bathola ulwazi oluthile mayelana ngayo.
Because when I heard about Chinks, maybe think for a minute, like after all the hard work, is this all that you get? I've been telling youngins, you gotta get your cake up.
When I heard about Chinks, made me think for a minute, like is this all you get after all the hard work? I've been telling Sigan, get your cake up, cause when you're gone, ain't nobody's gonna look after your kids. It says a lot about the local music biz. When you go, you leave no whips, no cribs. I've been telling youngins, get it by any means while you still can. Don't listen to these false prophets, they preach about how they can make you rich. They just trying to reach for the last cents in your pockets.
What's in umbuzo wamokugcina ke? Yini umbono wakho mayelana ngalomncintiswano wokuthola imiklomelo ongaphansi kwegama Bulawayo Arts Awards?
Ibulawayo Arts Awards siyayibonga kakhulu ngoba lapha koBulawayo it will be the first inaugural awards that have been organized and held in Bulawayo. So abantu abafaka iBulawayo Arts Awards siyabasaluta ngoba sebasifakela lathi okwethu ukuthi siyabe sisebenzela ukuthi kumbele ilanga lami ngani awini award. Yeah, ngathi siyayibonga kakhulu and we hope that it will be something that will continue in years to come, keep inspiring the future generations ukuthi bebe sebenza nzima sibili ukuthi bebe lokhu bekeep ingoma ezivela lapha koBulawayo. Ngoba thina lapha koBulawayo we believe ukuthi in terms of the arts, Bulawayo is the capital when it comes to the arts and creativity in Zimbabwe.
Hayi mfana kithi sikuzwile kahle, uyihlabile ngempela.
Yebo, yes.
Yeah,
again.
Wuza,
siyabonga baba.
Right, ngiyabonga, ngibonga wena mfana ngithi bekuhle ukuba lawe kuhlelo, ne?
Siyabonga zivitabingelela bonke abalaleli, hlale lilalele ku VOA.
Mnandi mfana ngithi mnandi mnandi. Thank you, Chief. Abalaleli, indaba ekhona liyizwile. Kodwa isikhathi sesifikile, sekumele sivalelisane. Olivalelisayo ngumike hobe masihlangane ngeviki ezayo lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasiya ku 909 AM 4930-6065 la ku 15460 kilohertz. Isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela uhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, nami ngiyamukela abalaleli bonke namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo kaJohane ichapter nga 4 lapha sihlangana loJesu ehlangana lomama weSamaria. Abantu abaningi balombuzo ikakhulu omama abasebenza labanye omama bajayele ukubuza ukuthi kanti vele lona iBhayibheli liyabandezela yini omama. Ngoba isikhathi esiningi bathi bona nxa umuntu efika emabandleni kumbe ezinkonzweni omama amalungelo abo ayanyathelwa kakhulu kumbe abekwa eceleni. Hayi namhlanje bengifuna sikhangele kuJohane chapter 4 verse ka sakhayela kufikela kuvesi ka-7 sehla kusuya phansi lapho uJesu uhlangana lomunye umama weSamaria. Umama lo wamcela ukuthi amuphe amanzi okunatha, kodwa kwakuyindlela yokuthi akhulumisane laye. Wasemchasisela ukuthi lokhu yena akwenzayo ukwenzela ukuthi akhulumisane laye, ukwenzela ukuthi impilo kamama lwana iguquke. Ngoba uJesu waqalisa ukukhuluma naye emchasisela ukuthi vele wena usuke waba namadoda amahlanu, wamchasela lokuthi kathezi lo muntu lo ohlezi laye ngasomkakho. Uthe sekubhede konke lokhu, kodwa sifuna ukuthi uJesu kazange anindezele umama lo phansi kumbe
amenze isono. Sihlangana lo Jesu lapha ekhulula umama lo esimeni akiso sona. Kodwa nanzelela iziqeso ezikhathekileyo ezitshengisa ukuthi isiKristu ayisonto ebandezela omama kodwa inkolo ebaphakamisayo. Okokuqala, nanzelela ukuthi uJesu wayekwazi ukuthi umama lo useke waba labo baba abayehlukeneyo ayehlala labo. Simbona kodwa imkhuthaza ukuthi hayi kuma phakathi kwesimo leso phakathi kwaso ukwenzela ukuthi kube ngumuntu ongakwanisa ukwakha imuli yakho. Okwesibili, nanzelela ukuthi uJesu waqamula imduli ehlukanisa obaba labomama kumbe njalo eyayisehlukanisa abesijuda nabesamariya ngenxa yokuthi wakhulumisana laye emcela amanzi. Umama wathi hayi akusoze kwenza ukuthi mina ngunike amanzi ngenxa yokuthi mina ngumsamariya wena ngumjuda. Kodwa siyambona ekubeka eceleni konoku ekhulula umama lwanti amnike amanzi. Okunye njalo esikunanzelelayo sibona uJesu ediliza indlela abesamariya ababebanjwa ngayo ngamajuda. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi isikhathi esiningi abantu bayehlukanisana ngemihlobo. Kodwa lapho into engifuna ukuyigcizelela namhlanje kusihlwa ukuthi uJesu simbona ekhulula lo mama, emkhulula ukuthi engasetshenziswa ngabobaba kodwa imkhulula ukwenzela ukuthi akwanise ukuba nguye yena. Ngoba siyambona esuka eqeda ukukhuluma lo Jesu wangena kudolobho lonke leSamaria wathumayela esingathi khona waba ngumvangeli wokuqala. Ebatshela ngendaba ezinhle uJesu ayikhulume lazo ngaye. Ngakho siyasizwana abantu besithi hayi abantu ababangabomama kumele angabathumayeli. Kodwa siyambona lumama ekhululwa uJesu esiyathumayela iSamaria thi idolobho lonke labuya lizokhangela uJesu lizombona ngoba umama lo esebafakazele. Kutho ukuthi simbona uJesu ekhulula umama ukwenzela ukuthi esingathi ngesilungu abe le potential yakhe yonke, akwanisa ukuthi yonke into isipho sonke sikuye sikhululeke njalo sisebenze. Kutho ukuthi singaphambili njalo siyananzelela ukuthi uJesu kulabo mama ayesebenza labo oMaria Magdalena sikhangela oMartha labehlukeneyo wayebaphakamisa ebancedisa ukuthi labo bathole isimo sokuba ngumuntu. Akula ndawo lapho esibona khona ivangeli libehlisa libasa phansi kodwa sibona libakhuthaza libaphakamisa libabeka esigabeni sabo sokuba ngabomama abomfutho, omama abahloniphekayo, omama abakha izimuli. Njalo sibona abanye kungabomama abakwanisa ukuzisebenzela bezimele umuntu engumama.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Namhla sithandazela bonke omama abalaleleyo namhlanje. Sithandazuka ngegama likaJesu uNkulunkulu abaphakamise, abahlomise, abakhuthaze, abenze ukuba babe ngabomama bomvutho, babe ngabomama abakwanisa ukuzimela, basebenze, abakwanisa ukuthi njalo balandelele ubizo lwabo. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Sigqibeke uhlelo lwalamhlanje ngodaba lokusithokozisa. Sihamba leqembu leJobe Neighbor Boys elethule idlalatelalo lakuqala elilesihloko esithi umqaliwe izindaba. Iqembu leJobe Neighbor Boys libunjwe ngomnyaka ka-2015 kwathi nyakenye lethula idlaladelalo lakuqala leli. Nangu umkhokheli walo odabuka eJobe phansi le esiqintini sedethe ewange.
Igama lami lokuzalwa ngu-Elise Ngwakandlovu Sibongo. Idlaladi leli leJobe Neighbor Boys lesihloko lethi umqali wendaba lirekhodile eJohannesburg, South Africa. Abalandeli bayalithenga kahle kakhulu, bayalijabulela. Idlaladi lokuqala kodwa lona lithengise kahle.
Kungoma yakuqala udlalade leli lithi lina umqali wendaba likhuluma ngani lapha?
Sikhuluma ngenkinga esuka zisenzeka emakhaya lapho esikhulele khona, ukuthi sokungasolwa umakhelwane ukuthi uyena oletha ingxabano ekhaya kanti umuntu oqala izindaba esekhaya ngasemndeni kunumber 2 la elithi ngivikele baba chaza ukuthi ngalesi sithiwo inkosi engivuthise ngaso ibekwazi ukungivikela kukho konke enyabe ngikwenza ukuthi ngikwenze kahle inkosi ube yiyona engikhokhelelayo ithi ivikele kulokhu esikwenzayo
Ivangeli ke
kuivangeli lapho bese siguguzela ukuthi kule impilo yalezinsuku emhlabeni sokuthanda kubanzima ukuthi ngathi singaphenduka sonke sikhonze uNkulunkulu kwenzela ukuthi konke esikwenzayo abe nathi
kumama ke
ngakumama lana kwafika isikhathi ekukhuleni kwami lapho umzali wami wafika wagula khona kabuhlungu noma ngangisesemncane kodwa ngangibhekile ngendlela ayigule ngayo umzali kodwa kuyisenzo nje esasenziwe ngumuntu so lana ngangimlalisa ngokuthula ukuthi lapho kwakhona alale ngokuthula khulula inhliziyo yakhe ukuthi thina abantu abakhe lapho esikhona akhona ukusibheka njalo sikhangise
Undlovu uchayele ihlombe amalunga eqembu lakhe esithi enza umsebenzi omuhle kakhulu njalo uyawabonga ngalokhu.
Ngithanda ukubonga kakhulu amadoda engisebenzisane nawo abantu abadlala ama-instrument u-Anel umfokadubo obuya ngaseplumtree nobramoza umfana wasewange nomakiyosi indoda yasebhinga ukuthi lokhu abakwenza kimi beqhubeke sikwenze njalo kwenze iqembu likhule liye phambili
abalandeli ungathanda ukubashela wapha maso
ngibonga kakhulu isupport abasinikeze yona kuleli dlala athlete lokuqala ngithi bengakhathali njalo yezenye ingoma besinikeze futhi amandla
u-Elisha Ndlovu uthi abangathanda ukuxhumana laye bengamthola kunombolo zase-South Africa ezithi +277 8702 3575 baphuma ke enkundleni abafana bejwabhe ngomlayezo oqakathekileyo besithi asifundeni
noma sufika emtholampilo kugcwele abasha noma sufika emtholampilo kugcwele abasha
Jwabe Neighbor Boys begqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje abafana abavela eWange singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili lokhe lusemlonyeni yabanengi udaba lokungena kukamnumzana Nkosana Moyo kumkhankaso wokhetho lokudinga umongameli kambe kukhona na uhulumende angakwenza ukuhlenga umnotho welizwe ngaphambilini kokhetho kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili nko
si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.